umkamongameli uMnangagwa ambona njengabenzi iphutha ekuse malungeni lenakhe ukubana avikele isithunzi oyibizwe lemuli yakhe labantu bakhe ezi-private citizen or njenge-first lady. Abantu abaphambanisileyo ngamapholisa bekungafanelanga besekele ubufakazi oyi-statement esitshiwo ngunkosikazi kamongameli lapha ade sitsho ukuthi amapholisa afanele kukhulume ukuthi ekutshutshiseni kwabo abangatholi icala or ubufakazi obuhlanganisa urushwaya labanye bakaboshwe lemuli kamongameli. Kodwa yena njengomama ulelungelo lakhe ubana avikele ukulaziswa or azidefend ambona ukuthi ngabe ephambanisile. Kodwa amapholisa yewayenza iphutha bekufanele bethule beqale beqedise ama-investigations or ukutshutshisa kwabo kuze ukuthi inkantolo yenze isinqumo ngalolu daba. Kodwa futhi inkulumo kamongameli iyanceda ngoba iyakhulula laba abangabelo bufakazi bokuganga obokutshontshwa obokusimahlo kwaleli golide ukuthi bakhoparate babe bephambili nxa bekwazi ukuthi imuli kamongameli ayilani la lalobo bugebongo obenzekeleyo. So bona njengama-private citizens bayenze kuhle kodwa ngizwela amapholisa kungafanelanga bekhiphe i-statement ebengani basikela lokho okutshiwo kamongameli.
Ukubotshwa kwabantu laba singathi kuveza ukuzimisela kukahulumende yini kudaba lokulwisa i-corruption?
Ya ungabe ngobunye ubufakazi bemizamo eyenzakalayo kuhulumende ubani inkohlakalo yelizweni imiswe njengoba sinanzelela ukuthi abantu laba abotshiweyo asobantu kazana ngabantu abalamandla njalo abantu baseduze lesihlalo sobukhosi. So nokuyenzakalaleyo evikini edluleyo kungaba maybe linyathelo lokuqala in the right direction. Sizabona nje maybe ukuthi dabula kwona luyaphela njani.